ukudibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Andrew Banda, isakhamuzi sakoBulawayo ongomunye walaba ababevotisa. Sikhangela nje ukubana kunzima okunganani ukucilibezela kusetshenziswa amaphepha la asekhathazile athiwa ngama-V11 form. Ya, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Okay, ngiyabonga linjani.
Ye, mnumzana, ungasela ukuthi lina kuyini, wena ngokwakho kuyini owakubonayo kusenzakala lapho livotisa? Ungachazisela nje uZulu ukuthi nxa kukhona ubona ngani kulula yini ukuthi umuntu acilibezele?
Thina esakufundiswayo yiZEC, ningazi nxa abanye bengasakulandelani, kodwa thina esakufundiswa yiZEC siba yi-team yabo, kodwa sisiba nama-polling agent. Yikuthi safundiswa ukuthi abantu bazavota njani, bafaka kwapha amabhokisi, nxa i-spoiled paper yabinjani, le-right paper yabinjani, esakufundiswayo. Kwasokusithi-ke ngelanga lokuvotisa esakwenzayo sasikhredita, sayingena sakhredithana sonke saqeda amavoti aqasa ngo-7 o'clock.
Ungasichazisela ukuthi kwahamba njani kusukisela wona?
Alright. Okokuqala, ngizabonga ukukhuluma abantu ababekusola. Into eyayisenzakala kwakuphossible ukuthi kube le one person a voter every minute, ngoba ama-police station it was from 7 to 7, kodwa amanye bavotisa kule abanye ababengumakhelwane ngithi bavotisa abantu abangu-764, which means ukuthi ngamultiply ama-hours lana asinika 1% per minute. Mina engangikhona savotisa 503 people, but sasaba lama-idle time amaningi kakhulu, ngoba sasikwanisa ukuba lama umuntu ahambe i-hour yonke kungala umuntu ongeleyo uzovota. And then sathi sesiqedile, into eqakathekileyo sesibuya abantu abaningi nge-V11 form, abantu abayiyona ekhalisa abantu kakhulu. I-V11 form, wonke umuntu owayeyi-polling agent, not abeZEC kodwa ama-polling agent, lama-observers, wonke umuntu owayeyi-observer ne-polling agent waphiwa i-V11 form wahamba layo endlini. I-polling agent yayimele iparty yayo, wawumele uyeyi-submitter, if ever yi-submitter kukhansela wakho kumbe uyi-submitter ku-MP wakho. Besithi khona benzela ukuthi amafomu lana okhansela kumbe ama-MP bangawalawo, kumele ba-ede i-portal yonke phansi, kwenza ukuthi xa sebememezele ukuthi uwinile kumbe uyiwe kumbe uphumele ngayo, laye abe nesiqiniselo sokuthi inamba abayikhulumileyo yiyo sibili ephumileyo. So thina lapho esasikhona saqeda ukubala amavoti angu-503 ngo-6 a.m. siqalise ukubala ngama-past 7 ebusuku, ngoba sasabala ka-councillor, sabala ka-MP, sabala ka-president. Njalo i-post of vote kwakumele bathethe ibizo langikhona ukuthi likhona yini polling station yethu, bese liyikhwa ibizo lakhe njengabaningi selibhala PV ukuthi postal vote. Wonke lawo ngisaba nalo alivulwanga ukuthi sibone ukuthi kana umuntu ukuvoteleni, wadatshulwa i-envelope, injalo iphepha ligoqiwe lafakwa phakathi kwe-polling box, salivala lamanye sesivala wonke isikhathi sinye. Kodwa lami nginje kangikwazi ukuthi umuntu lo wavote ngeposti wavotela abani. Kodwa ekubaleni kwakuthi thinxa abeZEC bebala, nxa kule phepha ababengalizwisisi babehamba kuma-polling agent ama-parties wonke, babuze basibuze ukuthi kanti liyavumelana lakho lokhu yini, sikubale kumbe kusipoyezi. Ekubaleni sasibakhangele, nxa bebala singambona ebala iphepha elingayisilo sasihle simisa sithi hayi, leli phepha lingene emaphepheni angayisilo, likhiphe ayisilo lephathi leyo lifake kule iphathi. Sathi sasiqedile ukubala savumelana, sawabala-ke ukuthi mangaka, sibhala-ke ukuthi lo uthole amangaka, lo uthole amangaka, lo uthole amangaka. Baqeda-ke yikho okomunye lomunye okwavalwa khona i-V11 form yakhe afanana kubantu bonke. Nxa kwakule ma-polling agent angu-20, lama-V11 ayebhalwa abe ngu-20, each one ethole eyakhe i-V11 form. sathi sekunjalo kube lamavile ezemfomu angu 3 esawasilela phakathi kwama-ballot box okwathiwa azavulwa nxa kungakontestwa ama-elections. Kwasokusithi amanye angu 3 yiwo esahamba la ofisi yawasarenda ku-command center. Thina kithi sasikhona ama-polling agent wonke sahamba la ma-ballot paper, sathiya kwezethi sahamba lo mkhulu wezethi yalamapholisa. Aya surrender amaphepha ku-command center. Bafika labo baqala ba-checka ukuthi wonke umuntu usayinile ama-V11 form. Basike ukuthi ama-V11 form ethu asayiniwe, basebe-eda babona ukuthi i-total iyabhalansa yini. Bathe bona ukuthi i-total iyabhalansa, basebesibiza-ke, basebesithi sesirekhoda-ke phansi ku-sheet yababelayo iphepha elikhulu elilona ababerekhoda kwama-station zonke ayevotisa ku-polling station. Ababe responsible yiwo ukuthi abantu ababekhona ababevota loba kwakusokunanyathiswele amavili ezemfomu phandle kwama-polling station nakuthwayeloku ekhona bangahamba bewathatha baphendulele ngemuva bazabona ikho kulamabizo ama-polling agent wonke lama-signature abo bevuma ukuthi okubhalwe ngapha phambili yikho iqiniso okubaliweyo labo bekhangele bavumela ukuthi iphathi yabo ithole inani lona lelo. So nxa kuyikuthi ukuqina kungaba khona engeke ngikwale kodwa engikutsho yikuthi nxa i-polling agent le-polling agent yahambisa yasubmitha kuphathi yayo sokulula ukuthi u-MP nxa elama-V11 form wonke a-ede i-totally abone ukuthi e-announciweyo ku-TV ukuthi uphume le number engaka liqiniso kumbe hayi ngoba uyaba ele evidence ebhaliweyo esayiniweyo yasengahamba ngayo bathi yasengahamba ngayo ecourt esiya contest ethi hayi mina nangikangilawo ama-V11 form anginika i-total engaka.
U-president ama-votes wona ayihamba njani?
Aka-president lawo savala saqedelana lawo. U-president laye ulakho ukuba kwazi nxa u-MP wakhe labo councillor bengamnika ama-figures a-correct uyakwanisa layo ku-eda abekwazi ukuthi uthole okunganani. So yikho ngisithi engikholwayo ukuthi ama-V11 form abe correct unless nxa wathi sokufika e-Harare kwa-edwa wrong i-totally ongaba le-human error njalo maybe kosokungaba khona ku-wrong khona kodwa kuma-polling station engikholwayo ukuthi kufundiswa kwethu lokutshelwa kwethu sasibala accurate sisaba ukubotshwa kusasa kungaba wrong. Oko ukuthi lanamhlanje lama-results angikhona yikuthi nje sengamasarenda ku-councillor kodwa ngithemba ngawalandela nje nxa belokhu ufuna ukubona konke kungatholakala information siyaphambili.
Hayi kuzwakele mnumzana, siyabonga kakhulu.
Siyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana Andrew Banda, isakhamuzi sakoBulawayo ongomunye owavotisayo kukhetho olwedluleyo. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande.